kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 13 kwenkwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sekulezibonelo zokuthi umanyano wamabandla aphikisayo athi LMTCT lele NPP lamanye awusoze uphumelele.
Abangale abangane bethu esikhuluma lapho bona seyohle bakubeka kubana umuntu ofanele akhokhele umthwakirayo. Angibasoli ngalokho ngoba akhuluma ngowabo. Ungabuza mina ngizakutshela ukuthi ofanele akhokhele uMayimzulu.
Izilwane ziqhubeka ziqeda izifuyo zezakhamizi zedede.
Kathesi ngikhuluma kanje sezingene emaruzeva ayethwa imagodi phakathi kwemizi yabantu khonapho ungakhangela abantwana lezi nsuku isikolo sesavulwa.
Inhlanganiso ye-MDCT Veterans Association isiphathise abasekeli bebandlaleli ngokwakha izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sekulezibonelo zokuba umanyano wamabandla aphikisayo athi LMDCT elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lele National People's Party LNPP elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru awusoze usebenze. Lokho kulandela imbono kamsekeli kaMjuru umnumzana Sam Siphephankomo otshele umbuthano oyenzelwe emaswingo kuyona le iviki ukuthi bandla labo libona uMjuru ezabe nguye ukhokhela lumanyano. Ibandla leMDCT lakufaka sobala ukuthi uTsvangirai nguye ozakhokhela lumanyano. Sixoxe lomnumzana Siphephankomo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, akazi ukuthi nxa amaphathi amabili Chris ehlangana kule kuthi kuyakhulunywa. Anti nxa sokufanele kukhulunywe ngokuthi ngubani ozakhokhela kukhulunywa ngakho, hayi kulokuqala ngokuthi ubani uyofanele akhokhele. So ngiyakwazi ukuthi njengoba omunye wakho eke wakhuluma nami esikuthoyo kuphela ukuthi abangale abangane bethu esikhuluma labo bona seyohle bakubeka kubana umuntu ofanele akhokhele uMthwakirayo. Angibasoli ngalokho ngoba akhuluma ngowabo. Ungabuza mina ngizakutshela ukuthi ofanele akhokhele uMayimzulu ngoba that's kayikho ingungu ekhala ithi kuwe ingungu ivele yona ayikhala ukuthi kimi. So aluba abanye abethu abangale bengachongo khonoko lati besingasoze sikukhulume, kodwa nxa bona labo bele liberty ukukhuluma into ezinjalo lati sizakhuluma ukuthi hatshi thina ngumbono wethu ofanele akhokhele uMayimzulu.
Asithi baqinisa amakhanda bathi hayi vele nxa engayisiwe Tsvangirai ukhokhela umbuthano lo asoze sivume ukuthi simanyane. Kuzahamba njani khona?
Kufake ngenye indlela ukuthi thina nxa singasoze sivume ukuthi nxa kungasiwa uMayimzulu okhokhelayo akuzi kuba lo manyano. Anti kuyafanana?
Ye, sizwa kuthiwa khona okunye okwenza lisole umanyano loyo ukuthi umhlangano wakuqala ukuthi selibambana ukusayina i-MOU yakhona kwayenzelwa endlini kamnumzana Tsvangirai hatshe emahofisini. Likuthini linalo?
Mina lokho hayi akusikho kuyinto kungandihlupha kangako Chris. Ukusayinelana kungasayinelana ehoteleni, kungasayinelana endlini kuMjuru koTsvangirai, but asikho into engandihlupha kangako. To me, yebo kambe iperception yabantu ikuthi nxa kusayinelwe kuTsvangirai kusho ukuthi ikuvuma ukuthi uTsvangirai nguyokhokhelayo. Iperception yabantu leyo. Kodwa ke okwakathesi mina akundihluphi kangako.
Alo ngumnumzana Sam Siphephankomo, umsekeli kamongameli webandla le-National People's Party, i-NPP, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. izilwane ziqhubeka zisidla izifuyo zezakhamizi zedethe ezibikwa sezingafika ikhulu esezidliwe ngamabhubesi. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi uhulumende ulakho ukuphathisa izakhamizi zomango lo ezidlelwe izifuyo ngemali. Sixoxe lesinye isakhamuzi sedede umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umnyaka kusukela kuApril last year kuzofika kuApril lonyaka ingomo zavasa ku 20 and then imbuzi zava ku 120 lokho besakhumbayila inomboro zawo ukuthi bebone ukuthi abancedisayo abangakwanisa ukuthi ukhombanzethe bengakhombanzetha kanjani.
Sizwa kuthiwa udubo lwenyamazana ikakhulu izilwane lokhu luqhubekela phambili, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Kusukela ukudutshulwa kweleziyana ezimbili ezisikazi azeri azizake zine ukuba lokho zivakatshela lapho ukuhlala khona abantu. Kathesi ngikhuluma kanje sezingene emaruzeva ethiwa yimagoli phakathi kwemizi yabantu. Khonapho ungakhangela abantwana lezi nsuku isikolo sesavulwa kula bantwana basuka beprimary nabesecondary besuka umango wona lowo besiya edate. Silisizi kakhulu ukuthi nxa uhulumende engasoze yenze elinye icebo kungaba lengozi enkulu kakhulu because kungaba lokulahlekelwa kwempilo lokuba lokho sidlelwa izifuyo zethu ezivalela inkomo lembuzi lamadongi lokunye khongi. Undaba lwezilwane lokho lubhasile and lokho lusiya phambili ingakwazi ukuthi kungaba kubangelwa ngukuyini because kunje so sizazama ukuthi sikhulume lawo eParks ukuthi kuyini okwenza ukuthi zibe sezivakatshela ngapha lapho kuhlezi khona abantu zingene phakathi kwesigabeni. Singathi anabana abaseduzane leganga kungazwakala but phakathi kwemizi njengayizoro wobusuku zizwakale ukuthi zifike phakathi nomunye ujaha othwa nguchaus obangu yokhangelakhangela onke enyamazana ezinjengalezi izilwane ukuthi zangena phakathi lemizi yemagori khona ngabe. So lokho sikhulo hlupho lwenyamazana njengezilwane.
Indlovu zona ke njengoba sike sezwa ukubana lazo bese zingena emasimini zawona.
Indlovu zabona okuzwayo sivili but zathi ngokuyetuselwa lokhu fakwa kwezinye zazidushulwa lezi nsuku zithe nya kuthe zwi okwendlovu. Inyamazana ungathi iyasibhe ekudleni emasimini ingulube. Ingulube yizo ezibuya every day but indlovu zithe nya phakathi kweganga kona but uduo lwenyamazana kulesi sigaba usukusela eMabale ubuye ngapha uzofika edidi usiyofika eMambanje. Inyamazana zona lesi ezithi indlovu lezulwane zisithwalisa amagaba avuzayo and siyakhala uhulumende ukuthi ngayelale lekathesi ebe leyinye indlela engayifaka esipangipange okuyenza ukuthi abantu singathini silahlekelwe le mpilo yabantwana bethu especially bona laba abahambe isikolo because uhulumende azikwazi ukuthi ngesinye isikhathi ama-records lawa kafiki but siyabe silabantu be-campfire nxa bezothatha impondo lezikhumba nxa kubulewe indlovu. So ingakwazi ukuthi engathole i-information yona le baphonge ukuhlala phezu kwayo engasoze besenze lutho le information injengale because khathesi sokunzima kakhulu ukulahlekelwa le lokhu yabo ukhulumile kungaba ngcono lokulahlekelwa le mpilo yomuntu especially abantwana because iye ifuture yakusasa.
Alo ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le edede.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampaba kubemvula
ikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngikombimba lapho indlovu esezihluphe khona emasimini njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Moki Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Awu kakhulu tukamele linjani lani khona ngapha eAmerica?
Hayi siyaphila ngapha linjani khona ngapho indlovu sizwa kuthiwa zilithwalisa amagabha avuzayo.
Ye indoda lapha kasilali indlovu zisithwalise nzima. Sasicabanga ukuthi uNkulunkulu siphile ngakhuluma laba ku Studio 7 abantu bachinga over yey kathesi ke sebewesi kathi ke bakhohle ukuthi uNkulunkulu uya lapha abuye thathe sokuthi khona bona bacabanga ukuthi uNkulunkulu uthatha umuntu ofileyo kuphela uyakupha abuye thathe akathethi impela bese iphile kodwa ke yeke sesithathele ngoba hayi zithwalisa amagabha avuzayo izovu lezi kakhulu zivelela eBotswana ngapha sithwele nzima ntungamili kodwa ke hayi ikhona indoda okuthiwa nguchalisi eyabothuma hayi iziphethe mpela lo nyaka ike azamazama sokuze kwabuya la makhiwa lawo azozama kodwa ke inyama sizadla but asikwazi ukuthi sizayicheba ngani ngoba amabele asephelile.
Ye, sibonile imfanekiso lapha lihlinzi indlovu uyatsho lokuthi inyama lizayidla kakhulu lo nyaka zibulawa ngobani?
Ye, kutsho ukuthi ngama-game reds abona abanikazi bazo abazikhangeleyo yibo mpela abazama ukuthi besivikele emabeleni kodwa ke bayazama sibili hayi ngoba mbona ngathi le besiyidla izolo ibingethi 5 kodwa ke ukuthi ziningi kakhulu indlovu zangikhona.
Umonakalo esezubangile emasimini unganani?
Yayi akusakhulunywa ntungamili sokuyinkalakatha endlala ezulu mpela kakhulu kothukulula kompimba nje kompimba ke zachacha ezingadini avele sesibuyele emuva sibili okokuthi ngakuthiwa kuyakhompasethwa sibili bebefanele abanikazi bazidlovu bebona ukuthi abantu abadlelwe babhaliswa bebazame ngempela ngani ngoba kwezinye indawo especially khonapha kothukulu madanguzi bekusaseyigreen kakhulu kokuthi khona bebezathola pho sezibamotshele indlala sibile ezulu mpela ntungamili.
Ngisho lakithi komangubo ngizwa kuthiwa zihlasele mpela ikakhulu siya ephaneni ngale emasimini asephaneni osokwenza abanye bavune izilimo zingakavuthwa kuhle zingakawomi njalo ukwenzakalana luba nawe uthe wavuna izilimo zisamanzi.
Uma uke wavuna kungavuthwanga kuyandise kakhulu ukubola ngoba nabo sokubanda futhi akusachayeki kahle kuthi kuthi kuba lokuluza okuthize so silimele sibili abale nhlahla yibona laba abalimakuqala sokungathi sokuwomile kuhlaza izulu like latotitotisa salima kakhulu loke lisina indima kade kusasemanzi kwabanye so kusiya khonale komankubo mpela sizwa ngathi kulamakhabe hhayi zingafika khona abasetravelling ngoba vele zikhona ngale ndawo nzinezana ngobuningi baso.
Udaba lwendlovu lolu ludaba olulihlupha iminyaka yonke nxa kuthe kwaba lamabele izulu line kuhle ludaba olungalungisiswa njani lolo?
Kakhulu kakhulu ngapha kithi ntungamili kubo endaweni zakithi sathi lo cingo lwe-campfire sathi lo cingo silamasola thina yithi esazidalela ama-problems kakhulu satshontsha amasola sabe siyabonakala ukuthi i-campfire siyivuselele kutsha incingo lezana zibuyele lamasola konke sure ma singayenze njalo kungaba ngcono le milaga nje siyisondeze ngapha ngoba ma ngikhuluma ngemilaga abaningi bazazonda but yikho kusilethela udubo lwendlala ngapha kakhulu ngoba indlovu sezibuya nje free so bengicela kakhulu ukuthi khona kube ngakho kuthiwa njalo labo abanikazi bazindlovu bezeluse kahle mpela.
Hayi siyabonga baba Ncube bekukuhle ukuba lawe kuhlelo lisibekele lathi umhwabho wendlovu.
Hayi sibonge kakhulu hayi sizalibekela imhwabho yona ikhona sizasela isithwala kodwa hayi but imhwabho hayi ene bathi sasemnenge ebuyayo.
Iyadleka yini Ncube inyama yendlovu?
Siyayidla mpela ngoba sebese sicabanga lamabele ukuthi hayi sihle siyidlela ulunya ngoba zinonise ngamabele yethu mntukamisi.
Lidlela ukukhwitshiza.
Sizwele sikhwitshiza hayi noma umhwabho emnandi kakhulu mpela mpela. Siyichayile nje sosifaka ama-aramel.
Hayi no kuhle baba Ncube siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Ngibonge kakhulu libingelele abanye khona ngawo.
Lolo be kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzisa kombimba umnumzana Moki Ncube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Lamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Sidwan Chirodza wenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association.
Okwa
okuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga, ngiyabonga lebathandi.
Ungasitshela nje ngamafitshane ngenhlanganiso ye MGCT Veterans Association ukuthi yona ivele inhlanganiso enjani?
Ngiyabonga engayise ukuthi yitani sele isungule na maqhawe awe MGC nyaka 2008. And if you say that kati injuries and gadara ukulondoloza loza, abantu nalabana abathukuluza izani ukuthi bengabaleki inhlanganiso ye-MC. Manje ukulondoloza loza ngithi bakhona labana abasisebenzi abanye sebaba nabafowabo ababulawayo bazathi. So kenabo kanti siyabathuthuza bancise lapha esabesi kanisa ukuthi sinethuthuza. Kwenzela nje khonoko ukuthi silondoloze esingayithi ngesikhiya i-membership ukuthi inani labantu elikhona kwi-MDC lidingakala ngoba kwenzakala ukuthi abantu bengenzela ingozi ebangelwa yizani kuyo abantu bese bebona izinhliziyo sibe bengasathandi inhlanganiso kodwa yabona ngani ngamafithane lokhu siyihlanganisile.
Inkulu unganani inhlanganiso yenu ilamalunga ilizwe lonke jikelele na njalo mangaka amalunga?
Hawu kuqinise ukukhona ukuthi bewazi amalunga ngathi exact number okwakathethi. Ngandihlupha kodwa into engiyaziyo ukuthi kulesikhathi lapho engangiregister ona ngo-2014 kule mhlangano ngabala abantu abedlula 500 kodwa okwakathethi alikho kuleyo kuleso sikhundla esibona ngamalunga akhona kodwa mbona amalunga amaningi asedlula khonapho ngoba bakhona abaphathi intambo abakhona ku-MGCT mainstream abaseuthakazelela asikuthakazelela bekhofibenda so mbona inani labantu bebeyayo kukhuphuke omali ba.
Uthe wena phambilini selifeze ezinye zenhlelo zenu, ungasitshela nje ngamafitshane elenelise ukukwenza njengenhlanganiso?
Ngingathi ukuthi eMashonaland kukhona ubaba othiwa nguMofat Ibrahim, usengumuyi lora. Ubaba lo wagwazwa wabulawa ngabantu bezanu kuyo. I-MDC Veterans ikwanisile ukuthi imakhe lindlu bedudude lemuli yakhe. Bakhona abanye ngathi abathathu lapha sengenzela isikhathi abakhona futhi ayesigabeni seMathenalendi abakhelizini ngemva kokubulawa kwezihlobo emasingo ukhona ihlelo likhona ihlelo elokwakhela omunye layo owabulawa esayeni senkomo elilinga le-MDC sizame ukuthi sidudeze imuli yakhe indlu engabe iyathiwa ekhulume esikwenzayo emasinge lakho ukhona othiwa ngu-Elias Mthombeni owabulawa emzini abantu bezani batisa indlu yakhe yabulawa ngoba indlu leyayigele ibekho ingathi intiti enene abantu ababophe izivalo bethi bekuphuma bamlinde emazindini bephela amadloka indlu le ivule ngo-2015 ye sathi sezimele kenapha kobulawayo ukhona umama othiwa ngu-Regina Sefu ngathi ngeminyaka ya-2000 indlu yakhe laye yatisa ngamawodi eterena ngathi izindlu zabantu abayi-30 zatisa kodwa owakhanya esezisa usizi kakhulu umama u-Regina Sefu ngoba asaqhelanga usizo abanye sebazilungisela izindlu zabo zonezezazizisa abantu bezanesiyo. So into nje iyaqhubeka and mbona abantu abaningi sebethakazelela lesesizo.
Nxa lisakha lapha ungasitshela ukuthi likuhambisa njani, kuyini kakhulu elikuphathisa ngakho, liyafaka imali kumbe liyakha lina ngokwenu ngezandla zenu?
Awona vele into ekhona nokuzisiza esithona isiwa i-self-help. So athinge khonaphana siyakhangela ukuthi ngubani okwanisa ukuvuka inhlabathi, ngubani okwanisa ukuthi abeke izitina ngendlela, ngubani okwanisa ukufaka uphahla esingathi i-division yokule. Njalo imali zokuthenga wesimendi banibani vele ikwabanisa ukuhlanganisa izimali. So singaba lo mhlangano wesinye isikhathi siyatshelani ukuthi madoda sicela sikhipheni izimali ezindawo. Akukho lula lokho engikutshoyo ngoba nangi sengikhulumi sithi sakhi ngiyenza ukukhanya ngani kulula kodwa umsebenzi omnini.
Hayi kuyizwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni.
Ye engingakutho ukuthi ngiyabonga ukunika kuphelelweni ukuthi ngikhulume lomsebenzi we-MPC we-MPC.
Hayi sibongile. Lo ke ngumnumzana Swithani Chirodza ilunga lenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyadibana njalo kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lonkosazana Magodo ngamahlangu isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana kanye labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga njani balaleli.
Inhlanganiso yakho isanda ukutshengisela ezitaladini ixhasane labantwana bezikolo ngodaba lwembadalo yama-school fees. Sezivuliwe izikolo, liyayibona impumela yokutshengisela kwenu na?
Kusebusi masinyazana kakhulu ukuthi sikubone kodwa sikuthokoziseke kakhulu ukuthi sithe sinanzela akula bantwana esibabone bephenduka besiyangikhala exoshela ifisi. Tuesday izikolo zithe zivula i-headline ekhona ekulibisithi khona i-government iyaqonqosela kakhulu ukuthi izikolo zingaxosha abantwana ngokungabhadali i-school fees.
Lile siqiniseko sokuthi ukutshengisela kwenu kungabe kudalela umahluko.
Lesiqiniseko ngani ngoba ngathi ukutshengisela kwabantwana sibili kwaba le impacting ngoba sahla sabaxoxisana lo Provincial Education Director obulawayo wasebasifika kwama-magistrates amaphoyema abayenzayo abantwana ayekhulunywa ukuthi kubahlungululeka njani kwabaphatha sibili isiphatha amandla zemfundo kobulawayo sokuloxoxisana kodwa hhayi akumelanga khona kuphele khonapho ngoba sikhangelele ukuthi isimo somnotho siminjani abantu abasebenzi njalo sesikhangela i-budget yezemfundo ukuthi vele eningi yangikhona yathola ukuthi iya ekuholeni i-administration kodwa kayiyi ekuthuthukiseni isikolo izakhiwo sokungumlando wabazali so yinto esikhangelanela kakhulu ukuthi umkhankaso oqhubekela phambili lo.
Ungasikhumbuza ngamafitshane ukuthi kuyini abantwana ababesithi bakufuna kuhulumente?
Abantwana babekhalela kakhulu ukuthi bayekele ukubhadala i-school fees e-primary yena e-secondary kusiya ngokuqhubeka kwesikhathi kukhangela i-constitution. I-new curriculum kakhulu iyabakhathaza abantwana bathi one ibuye ingela amabhuku so kumele ba-photocopy ngumlando ovele bazalini nalaba. Two sebethatha isikhathi esiningi besesikolo bayadinwa ugcina kungasangene. Three ukuxotshwa kwabantwana esikolo khona kuvele kuyabakuhlukumeza kakhulu ngoba bathi khona sebezibona ukuthi mina ngingumyanga lo uyathola kwezinye izikolo babekhuluma ngokuthi kulama-debt collectors abuya akubuze ukuthi izwelo ngikhaya beligodisile ungathi ye belisenzani belibukele TV ye awubhadalanga school fees abesathatha nale TV so abantwana kuyabahlukumeza khona ukubathi ukuthi babuze ngokuthi i-TV ekhona ngikhaya ngabani belisenzani nithebe ngani konke khona so ngani kuthiwa sokumele bona bangali abantwana bathi kabafuni ukuthi bona babuze nge-school fees bathunywe ngkhaya ngoba umntwana uthi umbalisi uyamthuma ngkhaya ngamazi aqatha bayefika la emzalini beke ibizilale liqatha umzali la uyalibisela athi uthi ngihola ngaphi ngisebenza ngaphi kabona into abankwambana avaliwe so kwathi bona bagcina sebephakathi laphakathi ngkhaya ngithunywa nabazi abaqatha angahloniphiyo ngiphinde la umzali la afika lithume alibisele so ukuyabulala umntwana konke innocence yomntwana ukuba msula komntwana bayafisa kakhulu ukuthi uhulumende agcwalise izifiso zemfundo yamahhala njalo ibe ngeyohlonze.
Iningi lamangala kubona lilabantwana abaningi kangakana labaxoxa njani
amalunga ethu lawana leyalanga sasikhethe only 200 obulawayo nje kodwa labantwana abakustructure sehoza abangu 7000 so labana wakulihlekanyana ngabantwana vele sihlala sixoxisana labo ngezemfundo ama-issues abantwana ama-child rights vele siyabe sibuza bona asuzithingele kwesintu umntwana kuthiwa ngumuntu wokubona asokuthi azwakale thina sikhusela ukuthi abantwana ezindlini babe yingxenye yokuthi balawa babuzwa bayaphatheka kwezemuli. You are developing ama future human rights defenders. Ngithanda ukuthatha le mthubo ukuthi ngibabonga amapolisa wobulawa ukuthi ahlonipha abantwana, enza lokho asivumelane ngakho.
Kodwa ikusasa yabo abantwana laba bakhanya balethemba yini nxa lixoxa lapho.
Ikusasa yabo bakhathazekile ngakho, yikho la lixaxiswa kwesithuthisa babuza ukuthi kulungisiswe ngoba balibona ithemba labo lingalikho, ngoba abaningi vele bayibuza bethi khona phakathi lokuthi vele sihluphekelani, abazali bathi sebangabayanga, abanye sasiloje kuma-3 room bathi sesiloje 1 room ngenxa yokuthi ubhadale isikolo. Kodwa singakhangela odadewethu labafowethu labanewethu sebeqedile emavasithi izikwelede kuphela abasebenzi. Baphinde bakhulume kakhulukazi abantwana abanonanzele bathi khona nxa ungabhadalanga i-fees eklasini kulo umehluko lanxa ungaxotshwanga uphathwa different labanye. Siyabandlulula lowo bhadalile abezizwa ukuthi mntanami good girl good boy, wena vele noma uziyenzeni vele awubonwa, bathe njalo abantwana.
Sibongile ukuxoxa layo kuhlele.
Ngibonge kakhulukazi lapo.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ubelela ngelihle. Kwezemidlalo zindala zombili kusasa enkundleni yeBarber Fields koBulawayo, lapho kudivana khona iqembu leDynamos lele Highlanders emdlalweni wePremier Soccer League. Sixoxe lengcwethe ecubungela ezomdlalo wenguqu uMuzi Adebe.
Zona zombili ziyandise kubana mazidlala kubuye abantu abaningi. Kukhangelele ukubana ke ngesonto lakho kube labantu abaningi abazakuthi bebuye bezobona lowo mdlalo. Kodwa uzananzelela ukubana lonyaka labo abasekela lawo amaqembu omabili azange befake imali eningi emaqembini lawa, okuthi ukuthi kulokuningi okusilelayo emaqembini omabili. Uzananzelela ukubana behlulekile mhlawumbe ukubana bethole abadlali abaphezulu kakhulu, abadlali abalohlonzi behamba kwamanye amaqembu. Kodwa sikhangele ukubana njengenjayelo kube ngumdlalo omkhulu ozakuthi abantu abaningi ukukholise ngesonto.
Ngokubona kwakho ngeliphi iqembu elizanqotshwa?
Kunzima ukubana sitsho ukubana yiliphi elizanqotshwa. Ungakhangela iqembu leDynamos lijayele ukubana mali buya koBulawayo lidlale kakuhle, kuzokuthi iHighlanders layo okwakhathesi ma iqeqetshwa ngu-Abelo vela eHolland ingathi idlala kakuhle. U-Abelo uyenelisa ukubana labo esingathi ngama-ordinary players begcine bedlala kakuhle eqembini le-Highlanders. Mhlawumbe iqembu le-Highlanders lingazama ukubana lithathe lokho elikwenze ngomnyaka ophelileyo lapho elanqoba khona ele-Dynamos koBulawayo le-Harare. Mhlawumbe ele-Highlanders linganqoba ngesonto.
Alo ke ngumuzi wethu Hadebe, ingcwethi ecubungula ezemidlalo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Yeah man, the biggest money they see today was once a little baby taken care by a mama. Mama, love it remarks. Hear me loud now, and clear.
Inzwisa yengoma Sweet Mother evela ke kumnumzana Black Rastas chayela ke omama bonke ngelanga labo kusasa iMother's Day. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Sekulezibonelo zokuthi umanyano wamabandla aphikisayo athele MDCT lele NPP lamanye awusoze uphumelele. Inhlanganiso ye-MDCT Veterans Association isiphathise abasekeli bebandla leli ngokwakha izindlu. Njalo sizwe izilwane eziqhubeka ziqeda izifuyo zezakhamizi zedede. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.